Ntateli Chris linjani ba umhlangano oyenzwe ngumntuli Ncube nomamvima behlanganele inkokheli zonke zezisebenzi uyasidanisa kakhulu masikhangela impumela yawo. Izisebenzi dala zakhuluma into efana nayo kuhulumeni besithabile ukuthi okwakuqala umthuli Ncube kathumela ngabantu ngiyozivuyeleyo mathupha, kodwa kusobala ukuthi umthuli Ncube esetshenziswa nguhulumende abangeke bakhumbule izisebenzi. Imibuzo esizibuza yona ukuthi kusukusela lamhla kusiya phambili kusiyafika uSeptemba lo abakhuluma ngaye izisebenzi zizabe zisidlani nxa sikhangela indlela i-RTGS ewa ngayo sikhangela i-inflation. Sibuye sikhangele ukuthi i-100 US dollars leyo kukhulunywa ngayo okuthiwa izakhutshulwa ngoSeptemba nxa bekhuluma ngayo lapha abantu bakhuphula umholo, kodwa nxa sikhangela ngobuyiyo bayo i-allowance umholo akhuluma ngawo umvima umamvima lo mthuli yiwuphi, ngoba thina sabatshela ukuthi umholo esiwufunayo i-540 US dollars. Nxa bekhuluma nge-540 US dollars singajabula kakhulu, kodwa nxa bekhuluma ngomholo ongekho kuyasethusa kusitshengisa ukuthi babanakekeli isizwe seZimbabwe. Izisebenzi lezi ezikhuluma ngazo eziningi kakhulu zinikeza uhulumende okuthiwa yisevisi. Ababalisi bafundisa abantwana, akula production enkulu ekhangelweyo ukuthi singenisa malini. Amanensi ayelapha abagulayo, akula production ekhona ekhangelwayo ukuthi singenisa malini, kodwa sinikeza usizo esizweni. Abantu bazathi ngithi ezinye izisebenzi ziningi izisebenzi, ungazikhangela zonke zinikeza usizo esizweni. Futhi uhulumende uyalubona usizo lolu ukuthi luyize kuye, yikho engelandaba labanikeza lolo sizo. Pho uhulumende ekhuluma kanje izisebenzi kuthiwa zithini? Kodwa izisebenzi zivele bezimnikezile umbiko uhulumende ukuthi ngoSeptemba siyama umsebenzi phose sonke sizisebenzi. Ezinye bese zinakanele ukuthi hayi umsebenzi ngoSeptemba uzasetshenzwa, nanku uhulumende usebize abakhokheli bethu ebabizela nje ize. Izele eyakadibizelwe abakhokheli bezisebenzi uhulumende.